tina at military level, emabandleni lawa ewo veterans, kumbe mina at personal level. Angisoze ngivumelane lakho lokhu. Kumele ukuthi khona nxa isithuba selifikile lokamnumzana lokuthi ethiyele omunye itheni yakhe isikwanile ezenze ngakhona lokhu. Njalo mina naye upresident wathi yena itheni yakhe ingakwana yena hatshi uyehla ithiyele omunye. Njalo azamthiyela nxa silandela ngenhlelo zethu thina echamba ngazo elizweni ngokholo lwethu. Yabethiyela u-deputy vice president. U-deputy ngothiwe engaewo-veteran who knows the objectives of the armed struggle. Who knows ukuthi kuyini amele ekwenze aye kutshela abantu ngesikhathi sempi. Osokudingakala kuphela kudinga u-vice president wakhe, another war-veteran who will deputize him. Yikho kumele kwenziwe kaphezu.
Mnumzana Ncube, ungathini ngamazwi kamnumzana Mkandla?
Ubaba uMkandla ukhuluma kuhle kakhulu. Kodwa lapho esifika sehlukane khona kulapho. Thina njengezanu PF sesibophile isibopho leso ukuthi sicela upresident ukuthi aye phambili ku-2030 kwenzeka ukuthi enelise ugcwalisisa izinqumo ze-Vision 2030. Yena upresident yena ngokwakhe akula ngitho elinye ilanga lapha khona athi khona mina ngiyafuna ukufika ku-2030 hathi. Ngakho lokho okukhulunywa ubaba uMkandla in terms of the constitution uqinisile kukhona okumele kulandelwe ku-constitution ukwenzela ukuthi kugcwaliseke ukuthi ubaba mina ngingagwafike ku-2030. Asizange sithi kumele ukuthi siqhamule i-constitution hathi bo. Ingafika-ke ku-2030 ongenayo angene kulandelwa i-constitution.
Kodwa sibonile kule ingxabangxoza emathuneni e-Heroes Acre okukhomba ukuthi alivumelani lonke njengamalungu ebandla lezanu PF ngalolu daba.
Okwenzakalayo dadewethu ukuthi izanu PF ile-democracy yikho phela okwalelwa ngabobaba uMkandla ukwenzela ukuthi umuntu wonke akwanise ukutholokho umbono wakhe engethuselo. Kodwa thina sihlanganisa amakhanda sikobulawayo. Amaprovinsi wonke ngu-10 aphuma lesinqumo sona leso ukuthi upresident aye phambili ku-2030. Akutho ukuthi enhliziyeni sonke siyafanana.
Nanso indaba mnumzana Mkandla.
Konxa iceliwe bambe bamcela weziyavuma umpefuni asazi kuyabe sekukuye yabo bona njengebandla. I-constitution abathi bangayi-amenda verified. But ake sikhangeleni ukuthi ama-politicians osukela yena uRobert Mugabe nabadeputy akhe kuze kuyefika namhlanje kuyini abakwenzileli izweni bephasa kangaka abantwana kodwa imisebenzi ingatholakali. So kuvala amakhampani okay bayavala kuvalwa yonke into kuvalwa nentantelo yona le kutantela izibidi sizayishela njengoba vele imigwaqo akhona singama-odibo yikho sisithi upresident at war-veteran level is already there because the vice president will take over ngakam 2028 upresident has to take over thina kasisoze siyamtela. We give him orders which we are now turning left or about end and we are turning right. We go forward. You march forward. Because if I'm telling you vice president, that is our policy to be order. Especially being our own vice president who is a war veteran to deputize you. Then even solutions are local facilitating our mantra and then we corner. Ilizwe leli silibanga nje kunesikubangayo let me just that we must correct that and then silungise izinto ziyele endleleni yakhe hathi ukuthi siqalise abantu nzima khathesi upresident okhona esinaye khathesi ku-second republic yona le uthwele nzima umntwana womuntu kufunakala imisebenzi kufunakala izimali bona laba abasemsebenzini bafuna imali ukuthi khona zikhwezwe konke khona likame eyithathanayo. Akula mali lapha yona kuthiwa yi-zig yona leyo ungayibona nje iphethwe ngumuntu ungathi uyibambe nawe igijime enyangeni ukuthi yiyo yini eyikhona yona le kude yisethi leyo ngoba uyakuthi uthabe kakhulu ayikho abonakali ukuthi uyisebenzise uyisebenzisa na kuyiyona le kuthiwa yikhokheshi kuphela iphele khona ngale moyeni ingalibambanga iphepha leli yalo. So sesifuna ukuthi bona lapho kuthiwa ngamahoveti labo bebeyibo abathatha i-button stick bebese bekhokhelela betshengisa abantu thina babekulela bekhokha isiki ngoba nama-politicians iyahamba asayina e-Lancaster House lokho ababekusayinela asithi yikho khona lokho okwenzakalayo asikwazi. That will be put in practice. It is very practical. Afrika.
Mnumzana Ncube uyavuma yini ukuthi uMongameli Mnangagwa usehlulekile ukuthuthukisa izomnotho?
Labesuka siphambanele wabumkhandla. Sina njengezanu PF, njengephathi, uVice President, bonke bebabili siyabahlonipha kakhulu. Lama veteran siyabahlonipha kakhulu, sihlangene, sibonisane. Babesixoxo esikhulu ebandleni. Lokho ukuthi indubo ehlangana nazo zikhona kodwa akuthi ukuthi zibangelwa umuntu munye. Siphuma kathesi ku-drought elizima kakhulu. Siyayibona phela imisebenzi eyenziwe ngupresident ubaba uMnangagwa njalo laye eyiwo veteran yikho sinjengephathi kaye phambili kusuku ukufika u-2030 kodwa akutho ukuthi ngo-2030 yena ongenileyo wezanu p f yena lowo ku-automatic ngoba kuya kumele ukuthi kuye kuma-general election pela simkampenele sonke sibambele lama-war veterans ngoba kuyabe kulama-opposition nabanye abaphikisayo phela ngakho akumelanga ukuthi sigijime siye phambili kakhulu lapha yikusela kwenzeka ukuthi isinqumo sevizini yelizwe iphumelele.
Ungasigqibela lingxoxo ngamafitshane mnumzana Mkani?
Hayi, sibonga kakhulu imbono kakaba lapho u-honourable Mkani. Kodwa ngenxa sithi mina singathwalisi u-current president umthwalo onzima look at i-issue ekukurawuzi. It is sixteen. Yet yena uzamile ukuthi khona ekuthela akuhanje lapho ngiyakhangela ukuthi khona awubesigeni ukuthi solve this issue. Uyehluleka khona lokhu yena imibono yakhe ibimihle kumbe vele nganabantu abamsekelayo asikwazi uthi ukhangela kuvetiwa abantu laba ama-exgenes nalaba abantu abangazenge bethele laba bengaphetheya ngale abanye besebhukhwe abanye bengaphi ngaphi abanalaba abathiyona khona lapha lokhali at home but nakhathesi izinigazethi yangkhona it is not there sefizesishasika ezinyanga abaqabisela khona ukuvedwa that is a clear indication and the sign ukuthi khona things are not good on the ground. This is where we differ. Ukuthi no. The parties and an organization has failed us as a nation from point A to B. As a result, let us put someone who is a war veteran and then automatically the vice president becomes the president there. Kuma elections laws abuya. So that abantu bebe lokholo lokuthi ngalelizwe lapha abaholona khona kuphangisa ukulungiswa. That's what we are looking for.